Ukubotshwa kwamalunga awenhlangano eziphikisayo kuyaphambana lemithetho eZimbabwe njalo kuphambana lemithetho yamazwe wonke jikelele masesikhanyele lapha ngoba siyakubona ukubana lokuncindezela amalungelo oluntu and into esaye singayikhangelelanga naleyo ku-21st century ukuthi abantu bengabotshwa nje ukubana umuntu ubotshelwe ukuthi uba ube kumithingi endlini e-private yinto etshengisela ukubana akula lapho esiyakhona njengelizwe.
Ezinye inhlanganiso zithi lokhu kuqhutshwa ngenhloso yokuthulisa wonke umuntu ongaphikisana lebandla elibusayo ngalesi sikhathi kukhangelelwe umhlangano weSADC. Wena ukubona njani lokho?
Into esobala ukubana bakhangelele ukuthulisa laba baphikisana leZANU-PF kusisiya kuSADC ngoba uyabona ukubana akula muntu ongabotshela ukubana bebehlangene ku-private residence endlini yomuntu bebahlanu kuphela ukuthi umuntu ubothelwe for an unsanctioned meeting njalo kuyatshengisela lesade kuyakhona ukuthi kukhona okungahambi kahle lapha emzini weZimbabwe.
Yiwaphi amanye amalungelo ayephulwa-ke nguhulumende kulolu daba?
Kulelungelo leli elivumela abantu ukubana behlangane, ilungelo eliyephulwa nguhulumende, ilungelo lokuthi abantu bezi-organize politically, ngelinye ilungelo labantu kumele bebe lalo ukuthi abantu bezi-organize politically. Awumelanga umuntu uncindezele ukubana ngihlangane lozibani wenhlanganiso le sengikutsho, awumelanga abantu besabe. Nxa sikhuluma ngendawo yabantu abalingeneyo, e-democratic society, kumele abantu bekwanise ukuzihlanganisa bezi-organize politically. So nxa abantu bebotshwa khona lapho, bebotshelwa khona lokhu, kutshengisa ukuthi uhulumende kancindezeli ilungelo loluntu kuphela, but uncindezela le lungelo lokuthi abantu bezi-organize politically, lokuthi abantu nje behlangane ezindlini uhulumende. Njalo futhi uncindezela le lungelo le right to privacy, ngoba awumelanga be-invade izindlu zabantu noma abantu beyi-5 bezidlalile.